Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili ekuseni mhlaka 15 kumfumfu 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chiwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvikela we-anti-riot police ezifika phose amakhulu amabili kwesinye esakhiwe eHarare ngesonto ukhululwe wazihambela endlini okomuntu ongelacala.
Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho, njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezakho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwabulawa abantu abaningi.
Inani labantwana ababulawa imikhuhlane ephathelane lendlala efana nekwashiyokho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osekuphele izifuyo ngokuswela amadlelo.
Izifuyo sezisifa, kasela kudla, kakusela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okuphuma emasimini abo. Labo abathola ku-social welfare abakhona, kuyizalukazi amaxwebhu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano we-European Union.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit.
Iqembu le-Highlanders lithi liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-Castleleger Premier Soccer League ngoba seliqalisile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona le umsakazo. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chiwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvukela ye-anti-riot police. Ama-helmets afika phose amakhulu amabili i-200 kwesinye isakhiwo eHarare ngesonto. Ukhulule wazihambela endlini okomuntu ongelacala. Kulabasekeli bebandla le-MDC abalitshumi lanye ababotshiweyo kulandela ukutholakala kwengwane lezi. Kodwa amapholisa athi laba ngabanye babantu abaxotshanise amapholisa eduzane lesigodlo sebandla leli iMorgan Tsvangirai House. Amapholisa athi afumane ingwane lezi lenqwabanqwaba yamatshe abathi abezasetshenziswa ukubangela udlakela. Kodwa igqwetha likamnumzana Chiwe umnumzana Kutsai Rangarirai ulobe ebulenjini bokuxhumana iTwitter esithi umnumzana Chiwe obikwa elenkampani yabonogada ubuzisiswe ngamapholisa okwamahola amahlanu andubana bamchiya wazihambela endlini. Ubikwa wathenga lezingwane emkambo we-auction ezithengela onogada bakhe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lilembali yokubazela izizathu zokugcona abaphikisana lalo ukuze babotshwe badele kunhlelo zabo.
Kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo. Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho, njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezakho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwabulawa abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala, okungangamangalisi ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba ukhona lokho abakhuluma ngakho. Abathi kulama helmet amaningi kangaka akadekeki efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama helmet la athengiswa ku-auction. Kungakuliqiniso?
Yebo, kungenzeka kuliqiniso. Nxa kuwukuthi ayithengiswa ku-auction, kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela. Njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapolisa lezi esezigugile leze ami abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku-auction. La usuke ungayithenga nje unje ungumuntu. Nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo, ngisuke ngiyibeke ngekhaya, ngiyangibabona abanye izimota bala ama-defender, bala ama-Santana lana akudala, eyabe lokhu ibhakwe epolisi kodwa ibhakwe emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction. Yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuse yokuyani upolisi abe esefake okwakhe. Nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela, kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini. Xa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho, ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenga i-helmet yamapolisa. Kuyabe kwehluleke wona amapolisa, kodwa kufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani, afike njani lawo ma-helmet. Basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele, kanti bekufanele ba-investigate bayochwayisise base bephuma le sitori esihlangeneyo, hhayi lokhu abakukhulumayo.
Manje ngokubona kwakho, labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na, kumbe kungakukhona ukuthaya manzi?
Acathanini ama-helmet? Ngoba nxa usithi ngama-police helmet, usisho ukuthi ngama-helmet aseZimbabwe, kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona. Ungabona kungazakali lokuthi akhona akahlekayo, usuhlangana lamanye uthi hhayi lawa yiwo, kuyamangalisa khona lokho. Ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala, kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bagcwayisise baphume lento ecacileyo. Kodwa njengoba ngike ngatsho, ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo. Kusengenzeka njengoba ngike ngatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosithole kubobani ukuthi wethesha icala ongelalo, upendwe ngento ongayenzanga, kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.
Lo mnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoVulawayo. Inani labantwana ababulawa yimkhuhlane ephathelane lendlala efana lekwashiyoho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osokuphele izifuyo ngokuswela amadlelo, kuthi amanzi lawo awokunatha lokusebenzisa ezindlini asetholakala nzima. Izitolo kubikwa sokulala izinja entubeni ngoba abantu bengelamali yokungena bathenge ukudla lenye impahla. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomeli weBhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, waqala ngokumbuza ukuthi kunjani esigabeni sakhe.
EBhinga umumo okhona kathesi ngumumo wendlala, lo mumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kuqalise nje bona ngani inyanga ezimbili kumbe ezintathu ezidlulileyo. Umama bengasalali ezindlini, belabukela udwendwe, bedinga amanzi awabo ukuthi benathe. Singakakhulumi ngawokuzihlanza lokuzigeza kwabo, singakatsho njalo lawokuthi izifuyo zawo zinathe. Izifuyo sezisifa, izifuyo kazisela kudla, kakusela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasimini mina. So-ke indlela umumo oyiwo ngawo ngumumo odanisayo, ngumumo othi nga uhulumende uyangenela, ngoba ngutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare, labo abathola ku-social welfare bakhona, indlela abathola ngayo kuyizalukazi amaxwegu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni, ngoba kakukho constant ukudla kwakhona. Kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months, akula muntu ongadla i-50 kg kanye three months yena elemuhle. Ukususuka khonapho ethi nxa umuvu wakhona ubuya bese kuthiwa kababhadale ama-$50. Naw nxa usithi lumuntu ngumuntu ohluphekayo, nxa ehlupheke i-$50 yakhona yona leyo kuthiwa nge-transport, uzayithatha ngaphi? Osokuse
yenza ukuthi izalukazi labaxhego eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabalemali asabe babhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi osokuwesena i-situation yethu emakhaya kathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala.
Ngithe ngi-addressa omunye umhlangano ngolwesithathu ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okuthengisa i-malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBhinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona kabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBhinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelela ukuthi abantu sebesidla kanye, ama-patients adla kanye ngosuku. So-ke umumo wakhona sibili uyathengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube le supplementary feeding abantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe umnyaka iminyaka emibili kusiya phansi bese kufithi njalo kube lama supplementary feeding abantu abadala bona lapho ikakhulu omama bezithwele kumbe abaye bemunyisa ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kuba nzima bese sithi kukangcono ngidle labantu abami khonokho okuncane esindawonye egcine sebeletha emakhaya futhi so-ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiyo ngawo.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda ummeli weBhinga North edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokufanele kube nomlamulankunzi phakathi kwakhe labodokotela njalo kufanele bevumelane laye ukuthi kwenziweni ngokukhalala kwabo umsebenzi. Lokhu kuveswe umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana obhadaya moyo yena othe inkulumo lezi kufanele zigqitshwe kungakedluli amaviki amabili. Lokhu kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukulandela isinqumo somthethwandaba wathi bebuyele emsebenzini izolo. Inkampani yeZupco ikhulumisana labanini bemchofa kobulawayo ukwenzela ukuthi abantu benelise kuyigada ngembadalo ephansi. Uhulumende usesungule uhlelo lwamakhombi eZupco abhadalisa amadola amabili kulokuthi abe mane njengalokho okwenziwa ngeyuchofa. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina engifuna ukukutsho ukuthi siyahlukuluzeka kakhulu ngomumo okhona elizweni ngeholo esilirholayo elingathengi lutho. Imali esiyirholayo nxa umbalisi unensi ungobani vele kayisathengi lutho. So lobuhlala kwesinye isikhathi ukuthi sesihlezi emsebenzini lapho ungahlaleli ukuthi kawufuni ulekhaya labantwana awusenelisi ukuthi uhambe uyobabona kungcono uthathe okuyimadlana ufuna ubathumezele. Lazi lakho futhi ukuthi kasizuzi cash sekusenza ukuthi sidlelwe izimali ngama transfers wona lawo sidlele ukutshintshela kubo eco cash ukuthumeza izimali uthumezela kwenye ibank. I-cash kasiyitholi kulama ama services afuna i-cash njalo sinanzelela ukuthi intengo yempahla iyadula kakhulu nge-eco cash kumbe nge-swipe izinto sezichiphile nge-cash. So ziyakhutshwa emashophu ziyethengiswa phandle ngabanini bamashophu zithengiswe nge-cash bangafuni i-eco cash bangafuni iswipe abaphandle kanti phakathi eshophu ziphindwe kabili kumbe ziphindwe kathathu zinge-eco cash kumbe nge-swipe. For thina njengabantu esizisebenzi bikahulumente asiyitholi leyo cash impilo isuke ibe buhlungu kakhulu isihlukuluzi lokuthi sesiphonge uqiniselele ukuthi umsebenzi kawuchiye
Mina ngingogogo Khanye. Okusimangalisayo eZimbabwe lapha, abantu bamesaba upresident wethu u-advocate Nelson Chamisa. Lapha fika khona bamalela ukungena, engathi uyabona abantu emajele bamalela ukungena, athi uyabona abantu ezibhedlela bamalela ukungena. Kusho ukuthi ngumuntu omkhulu, bamesaba sibe ukuthi lapha angena khona abantu bonke bayathaba. Kuyasizwisa ubuhlungu lokhu kwenzakala eZimbabwe la. Abantu bayadubeka, bathi amadokotela abuyele emsebenzini ezibhedlela kulalutho, bayasebenzisana ezibhedlela lapho.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ngugabadela Ncube. Why sebesithi uGrace sebengamthatha back bebe nobudlelwane naye, ngoba wayekuzanu heyo lo mgabe wathwathi indaba yabo leyayisebenzi leyo kungenisana isitsotsi. So mele phela labo Jonathan labo Mpho bebuye back sokungeniswana ngobungane phela ezanu Pio.
Sizalibonani emsakazweni weStudio 7. Manje amadokotela athwele nzima, sibisa amatitsha athwele nzima, wonke nje umuntu othi mayesiye emsebenzini ehambe nge-transport, especially public transport, even imota yakho nje, umuntu uyaprefer ukuthi mhlawumbe ngcono edinga even ibhayisikile ehambe ebhayisikile, because iprice yefuel ongangokuthi every Monday iyakhuphuka. Right now baplanta into ezingelancedo endabeni zokuthi bafuna ukuthi kusolwe i-MDC. Hayi, la bantu laba sazi ukuthi vele bafunani. Nganje bayekela lokho, abazama ukwenza lokho besarendi. Kanti umuntu engathi angisakhoni, ungabanjwa ngenkanini ukuthi uqhubeke ukukhokhela abantu siya phambilini. Angazi bethi kanti bafuna plani bani nje, ukuthi kathiwa kuyakwaniseka ukuthi abantu nje sibambaneni sonke lapha eZimbabwe, sizama ukuthi sitoyitoye oro senzeni okokuthi nje lama bethu bazama ukuthi beshaya abantu oro bedubula abantu, angeke basidubula basiceda lapha. Mhlaba wonke ubhekile nje, angeke uyekele kumoshakala nje. So kufuna nje isibindi sokuthi umuntu ethi do or die, every day into ziyakhuphu. So uncedo lwabasiluboni vele. Manje sizama ukuhungahunga ukuthi bathi ye wonke umuntu olesola sokumele ebhadale umthelo. Ngwani umthelo obhadaliswa? Lisola kathi leli langa elichisiya amasola lawo ngelabo yini undlela esiphezile.
Hayi, siyabizwa abaphathi bezinkonzo. Hayi, thina sivumelani nalokhu. Amaphathi bezinkonzo laba sebengani bona bathatha uhlangothi lukahulumende. Isisekelo selizwe sithi khona kumele kuvote, njengoba besithi ukuthi ukuvota akula into okuyikhiphayo, kusobala phela ukuthi ukuvota lokhu kuqhutshwa nguye uhulumende, izeki isetyenziswa nguhulumende. Abezinkonzo waye bengabi bathi bagudla igumba bethayinza befihla umphini. Izeki kayibe liqembu elizimeleyo, ingabi ngaphansi kwezanuphiwe. Into abangayikhuluma i-United Nations kayibuye izophatha ukuthela finish. Hayi ukuthi bethu bona abantu bavumelana lapho, asivumelani labo lokhu bengazobamba abantu ngentamo engazathi sizinkukhu. No, asikuvumi bantu bezinkonzo lokhu ekufuna ukukhuluma, akwenzi lokhu, engakusetshenziswa izandla.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +12024650318. Likhumbule njalo ukuthi imbiko yenu ilotshwe ngolimi oluhloniphayo. Asisoze ke sidlale emoyeni imbiko elamazwi ayithuka abanye. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kuhlelo kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-European Union okukhangelelwe kwenzakala ekupheleni kwayonale inyanga kamfumfu lonyaka. Intathe izindaba eStudio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhonale eBhilithani.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu, njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBrithani kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. ukansila wesendwe lepe mingamumunza na Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kwelebhilitane le-Labour Party uthi ibandla elibusayo lama-conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kwelebhilitane yikho nje befuna i-Brexit.
United Kingdom is against i-immigration. Abantu be-Africa nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna ama-visa. Lesi abantu base-Zimbabwe abalapha abafeli zasalamsikhathi nabanye futhi mhlawumbe alibhatalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenyiwa into zakho sebesithi wena you'll be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle belithumele bethumele back. European Union iyasiza la kuma-appeals, iyasiza kuma-cases yonke into, kuma-human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le-human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana Fortune Sibanda ohlala edrobheni le-Wolverhampton, ilunga lebandla elibusayo lama-conservatives, uthi i-Brexit ayilani ilesi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitane.
Ngahunga engilizwayo mayelana lama-Zimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe-worse off. Ngombono wami akusiqiniso lelo, ngoba i-Brexit has got nothing to do with ama-Zimbabweans, it's all about Europe. Abantu be-Europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama-Europeans lawo sewamele e-affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthola ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuyemakhothi. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethula ukuthi sesibhadala twice than money what we're paying now. On trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezi zinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa aseqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBritane umnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala e-England.
Boris Johnson isamane ngeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngiyabonga ukuxoxela in person. Angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqetha njalo lingcwethi kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of EU national, thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kwebhilitane lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ephalamende eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons igama lami Ezra Jesus Band.
Wezemidlalo umxoxeshi weqembu lenguqu elehe Highlanders uHenrik Pierre de Jong Uthi iqembu lakhe liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-PSL ngoba seliqalile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Intathe zindaba yemidlalo yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki lamashumi amabili lesithupha lapho elincobe khona eletel 1 ngethukanya. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo eselibuthelelwe ngabafana bebhoso la kumashumi amathathu lanhlanu, njalo leli qembu kalidlakela inqotshe eselokhu umqeqeshi walo umutsha uAndrew Peter de Jong efike kwele Zimbabwe. UDe Jong isizalwane sakwele Netherlands utshilwe intathelo zindaba zemidlalo ukuba ufike waguqula indlela okusetshenzwa ngayo kuqembu le-Highlanders, yikho nje selitshaya eziwayo kulezi nsuku.
Ngiguqule okuningi ekufikeni kwami okugoqela ukudla okudliwa ngabadlali, ukuzilolonga kanye lemithetho okumele ilandelwe ngabadlali kanye labakhokheli beqembu. Lokhu kungabe kwethuse abayingxenye yeqembu, kodwa kimi akumangalisi ngoba yikho vele okwenziwa kwamanye amazwe lapho umdlalo wenguqu osezingeni eliphezulu.
Phezu kwenkalane yemiklomelo yeqembu le-Capes United lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu ngemva kokunqoba elikwenzele wange nge-3-1, njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu. Endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum lona elile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu, njalo elinqobele yada nge-3-1. Iqembu le-Chicken liqhubekela phambili lilahla imiklomelo njengoba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Black Rhinos, njalo lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yangamashumi amane lantathu. Endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba lona elinqotshwe nge-1 kanya nyele Manyika Diamonds, njalo lokhu lile miklomelo engamashumi amane lowodwa. Emsileni wengalane kule qembu le-Adalo na elile miklomelo ngamashumi amabili lane, kuthi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Herentals lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Chapungu, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Mushwane Stars lona elinqotshwe nge-3-2 liqembu le-Harare City, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo awokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngokunqoba kwenze iqembu le-Triangle nge-2-0. Limpumela idale ukuba iqembu le-Chiefs likhuphuke liyehlala endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo engamashumi amabili nathobaminembili. Leli nani lemiklomelo yilo eliphethwa ngamaqembu amathathu ahlezi phezu kweqembu le-Chiefs engalaneni, abalisa elewange, eleHarare City kanye le-Tail 1. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Xoloka sisa senkosi esithi amahlo lanyama silethemba liukholisilele uzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga sithi uyalandela njalo olunye uhlelo ntambama.